Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 17 kuLwezi 2017 nguNtungamile Inkomo endabeni zethu lamhlanje. Abalwa impi yenkululeko bamema uZulu ukuthi aze emhlanganweni wabo eHarare kusasa, lapho abazagcizelela khona ukuthi uMongameli Mgabe kumele ehle embusweni njalo ephume aphele elizweni. UMgabe yena uvele emphakathini okwakuqala namuhla ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho. Ibutho lona lithi selibophe izigebengu ebezibulala ilizwe zingabaphathi intambo bakahulumende kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abakunhlanganiso yeZimbabwe Liberation War Veterans Association sebememe uZulu ukuthi aze ngobunengi emhlanganweni wabo omkhulu abazawenzela eZimbabwe Grounds eHarare kusasa ngenjongo yokugcizelela isinqumo sabo esokuthi uMongameli Mgabe kumele avume ukwehla embusweni ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho njalo aphume aphele elizweni. Ekhuluma lentatheli zindaba namuhla, umkhokeli walinhlanganiso uMnumzana Christopher Mtswangwa uthe wonke umuntu wamukelekile kungelani lokuthi ngowaliphi ibandla. Wengeze wathi uZulu kumele ebambane kuvuselelwe ilizwe eladilizwa nguMugabe. Amazwi kaMtswangwa acizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Chingadube.
Sicela bonke abantu babuye lapha eHarare, lalama businessmen abalama bhasi bangaze bakhanga imali, kumele ke bazinikele. Imali yabo ayipheli eZimbabwe, ikhona. Abantu babuye lapha ngokuzinikela kwabo. Siyakwazi ukuthi impilo inzima, kodwa-ke sicela laba abalama bhasi abalama kombi bathatha abantu babuye lapha, bangasaleli ngemuva.
Akukhathalekile ukuthi ungaliphi bandla.
Akula MDC, akula Zim, what have you, akula what have you. Bonke abantu ngabantu beZimbabwe, yikho sike babuye ngalokhu abayikho khona, nothi lokhu ukuthi behlukaniswe.
UMongameli Mgabe liyamsola kakhulu lithi kumele ehle embusweni. Kahle kahle njengabalwa impi yenkululeko lixabane ngaphi laye kahle kahle?
Ngithi uyabona ukuthi ilizwe selifikile. Lawe uma ukwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, uzavuma ukuthi akuselalizwe. Ungakho-ke sifuna lathi sibe lilizwe ngamanye amazwe. Abantu babethu batshona bebhodiswa kumarala angelamsebenzi. Sifuna basebenze, bafunde esikolweni ma-university baqede, batshona bebhoda sebethengisa ama-airtime lapho.
UGrace Mgabe yena beliphila njani laye kuZANU-P F lakuhulumende? Ungumuntu onjani?
Akalanhlonipho ngisho. Iye ngumntwana ingane yami. Kalambeko.
UMgabe ke?
Umdala usekhulile. Umuntu omdala ungeke utsho ukuthi uleni khona bekalanhlonipho. Wena omncane wobona ukuthi ubenihlonipho. Kodwa-ke, hhayi, yena kade sekhulelwa nguye unkosikazi.
UMnumzana Chingadube isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Liberation War Veterans Association. Umongameli Robert Mugabe ubonakale emphakathini okwakuqala namuhla selokhe uhulumende wakhe egenqulwe libutho leZimbabwe ngolwesithathu. Umgabe usemkhosini ubesemkhosini wokugqiba izifundo kwabafundi bekolishi leZimbabwe Open University. Njalo nguye ophe abafundi laba izithupha. Le yinto emangalise abantu abanengi ngoba bebecabangela ukuthi uMgabe kasoze avunyelwe ukuphuma endlini yakhe libutho. Icele lebandla leZANU PF elifuna umnumzana Emmerson Mnangagwa abe nguye umongameli welizwe seliqale uhlelo lokuxotsha umongameli Mugabe ebandleni kulandela ukugenqulwa kukahulumende wakhe. Zibi kwazikhona izabelo ezigoqela esemashwingo eseziphumela lesi sinqumo. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi bazaphumelela ekumxotsheni uMugabe na? Akulula kutsho isizalwanisa seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Difa Dube.
Okwakathesi baba Nkomo, ngibone ngathi into yakhona eyenzakalayo izima kancane, ayisiyo nto elula kakhulu ngoba laphana ukuxotshwa kukamongameli kubuya lama consequences. So nxa kusiza lama consequences laphana ngendlela abafuna ukuthi bakwenze ngakhona ukuthi bamsuse esikhundleni, bazama ukuthi bamsuse esikhundleni ngendlela esemthethweni. Ngoba lapha kulezinto ezimbili ezehlukeneyo, kulo mthetho owuyiwo ofanele ukuthi ulandelwe ovunyelwa yi-SADC. So umthetho lona ovunyelwa yi-SADC yiwo abazama ukuthi njengokuthi futhi bathintu umbuso, kodwa bethintu umbuso njalo belandela isisekelo esiyiso esabekwa yi-SADC le-AU.
Alubana amalunga eZANU PF ethe aphuma lesinqumo sokuxotsha uMugabe ubona esamukela yini?
Akusoze kube lula baba Nkomo ukuthi umdalalwana avume kungenxa yokuthi kuningi asakukhangelele ukuthi yena ngabe kuyenzakala. Njengalokho besikubona ukuthi kathese ubesexotshe uMnangagwa efuna unkosikazi wakhe uGrace ukuthi angene, kodwa ke kwabe luhlupho ukuthi into yakhona isebenze ngendlela yena kade ifisa ngayo. Kodwa mina engingakutsho ukuthi kathese into esenzakala umdala into esingenzakala laphana ukuthi kube nendlela thize elokukhalipha even lawa abasebenzi abazama ukuthi bamkhiphe embusweni. Bayenelisa ukuthi ba-consult njalo bebe lama-lawyers ayazi umthetho kakhulu ngokugcwelileyo ngoba lento leyo ayilulanga njengendlela abantu esibona ngakhona ngamehlo, kodwa ile mpande ezehlala siyaphansi. UMugabe ngendlela ebehlele ngayo esitulweni njalo ezinzile njalo esenelisa ukukhontrola zonke izinto, akusoze kube lula ukuthi nxa ecabanga ukuthi nxa engaselakho okonkwalo ukuthi angavuma nje ukuthi angakwenza kube lula kanjalo. Ngizaphumzekeliso ukuthi kusafana lokuthi abantu asebehlale esihlalweni okwesikhathi eside, ngizaphumzekeliso ngogadafi. Ugadafi azanga kuvume lokuyana okwagcina kusiza ukuthi uGaddafi egcine ebulawa, kodwa uMugabe ngeke beze bembulale. Kuzabe lobunzima obukhulu kakhulu laphana ukuthi azasayine, kodwa ngendlela abakwenze ngakhona ukuthi basuse nje labo bafana labo kaSukwere, basuse labo Joao bonke laba labo Jonathan Moyo, sekuza kwenza ukuthi umdala asala esemenda wonye.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Kunjalo nje ibutho leZimbabwe lithi selibophe abantu elithi izigebengu ekade zibulala ilizwe zikuhulumende kamongameli Mugabe. Ababotshiweyo laba kumbe abadingwayo ngamasotsha bagoqela umnumzana Ignatius Chombo obengumphathintambo obona ngezemali, umnumzana Xavier Kasukwere lo mnumzana Jonathan Moyo ongumphathintambo obona ngezemfundo yaphezulu. Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo eliqale izolo liyaqhubeka, kodwa iningi selilokuthandabuza ukuthi luza kwenziwa lolu khetho ngesikhathi ebesivele sihleliwe kulandela ukugenqulwa kukahulumende libutho. Okwamanje siyeke kungcwethi yethu uGibbs Dube obona ngeze social media, sikhuluma phela lapha Dube ngabo WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram, lokunye okunenginengi,
uSnapchat lokunye njalo. Yes, so ke ntukanyabonga ukuthi unike leli dubu ukuthi ngibona ukuthi hamba nje ngamafishane So abantu abaningi bayathumeza imlayezelo ku Facebook kakhulu. La ku Twitter silwalandela kodwa ke ongani abantu kuyabacunula ukuthi umongameli lokho ekhona. Abantu bebekhangelele kakhulu ukuthi umongameli achaye phansi.
Badidekile impela.
Badideke ingqondo sibili kumangalisayo eNtunga. So uthi ngubaleleke uSindisiwe Nkomo ubhalile lapho uthi umthambo Duba bafowethu kungazana sisakwazi lapho esiyakhona. Kuzobuya lo antileta Jabangu la uyafaka lapho uthi kanti house arrest le kade khona ngiyani. Ibekungani kuthiwa ikhona kodwa asikuboni konke lokho. Pho ke ufike njani? Kulangale university. So anti yabona ukuthi abantu bazikhulumela. Kuzobuya ke umgcini mchina wama Jesse uthi vele bafowethu asikhohlweni ngakho konke lokho. Sibona ngazane akulalutho. UPatricia la utsho njalo uthi lapha kodlalwa ingqondo zabantu asikwazi ukuthi pho siye ngapi. Kuzobuya lo Ncube uthi vele bekuyigame yabo kuphela. Bakujayele khonoko bafowethu zafela emazweni sihlupheka. Ubuntu abantu bangani bahlulukile
ngiyiphe ngikutshe ukuthi kuyabadida abantu abaningi
kakhulu. So kuzobuya ke unkosi yabo Dube Kanka uthi asibuyi ke nxa sokunjalo emazweni, siyahlala khona ngapha sesifele khona kodwa kubuhlungu ukuthi kuhamba ngendlela okuhamba ngayo. Kuzobuya uThiman Moyo, lawo Thiman siyakubona uphosela kukho lapho uthi ukubonakala kwakhe esendaweni lapha kade khona umongameli kuyasethusa ngoba sikwazi ukuthi pho kuyaphela ngani. Ye, baphinde futhi abanye baphosaphosa lapha lalapha
kulo muntu.
Ye, sizokuthola kulo muntu ecingweni. Silobani ecingweni khonapho? Sabona ecingweni, silobani?
Kuthiwa ngo-T-Boy Dube. Ngumfoye.
Hey, T-Boy Dube, uyangizwa baba?
Ngilalele baba.
Ye, ngiyakuzwa T-Boy Dube. So, uthini ngakhona ukuthi sokusenzakala eZimbabwe, umongameli sebonakala ezitaladini lapha nehamba e-university yezowu, esiyakhepha abantu. Wena ungathini ngakhonokho?
Lokhu ade bebona laba abamaphosa ade vele kwenzelani kho kusho ukuthi bengasothiphu le bengasokho ukuthidisana na.
So ubona zani kudlala umjiko la?
Ya, kudlala umjiko vele, hayi. Nxa kade ngifuna into kuyenza into yabo vele ngabayenzile.
Abantu T-Boy bathini sibili nxa ukhuluma labo ngodaba lwalo?
Abantu bathi enough is enough. Manje labo lapha lokho okwenzakaleyo sizwa ukuthi abangazakwenza lokho okwenzakala. Sekuyile ithemba letha ngithi. Yakuzwa lokho. Manje sekuyile ithemba lethu. Mase kube sokunje, manje ithemba lethu lizoba kuyini? Yabona into kuvala sasilalo kathesi.
Yebo wena ngathi uvela uthembele, ubona zani kuyaphumana khona.
Nga uma kunja uma esenza uma kunjalo. Ayambona ukuthi nxa sokunjalo kathi hayi angazi ukuthi salindile ambona ukuthi okuzaphuma ukuthi njani ngoba bese sizwile announcer sokuthi nanga kuzongena wathi ukuthangira labo bese kusijabulisa ke lokhu yana ngithi into sifuna nje just uthintsho just ukuthi uthintshe uyabona okunye nokunye sebeza kubona esikufuna nje ukuthi just ukuthi uthintshe i-movement yabo.
Ha, ubona ke mfowethu sibongile kakhulu ungathini nakusasa isikhathi sethu yiso sesijovile. So ubusilandela khonapho ke ku-Facebook kulo mavuthela uDube Mthembu uthi kahambe vele kanti yena ufunane ebantwini segugile futhi asamfuni. USthembi Nkosi la uthi akachiye sibile kangena emafini achiyane lati. So kunjalo ntoko.
Lo khuluma nje ngoba uChinga Dube ngimbuzile ngathi awu uMgabeli sebenza njani wathi uGrace kahloniphi kaLambeko ngathi uMgabe kodwa seluphele umuntu wabantu umuntu wenkosi.
Ngiyabelalela nje.
Ngiyabelalela kodwa vele umkakhe.
Ngiyakhuluma.
Vele ngiyohamba phambili. So ayike sesifike sesifike emaphetheleni ubatshela abalaleli abenkundla ze WhatsApp lapha ukuthi bayakuthola.
So ke nxa lifuna ukuthi lisilandele kuhle ku Facebook iVOA Ndebele. So gijimani lingena ubuningi benu waze dispense sokuyani ekudleni le.
La ku WhatsApp ukhona ku online.
Yeah, ngizabuya futhi ke ngo 6 ngikhulume la.
Aha. Hayi, siyabonga Mthembu Sthembayo.
Siyabonga Dr.
Yey, hayi, sifika emaphethelweni bakithi sizaqhubeka njengokusho kwethu silethulela indaba ngokwenzakala eZimbabwe. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Asihlanganeni kumahola alandelayo.